So we zika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kumpalakazi 2020 ngokhiphi stube. Endabeni zethu lamhlanje, uyamemetheka umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe.
Abantu abakunanzeleli ukuba khona komkhuhlane lowo indana yonke nje lapha koBulawayo eZimbabwe zonke.
Uyathokozela eHarare emhlanganweni webandla leMDCT we Extraordinary Congress. Umongameli Donald Trump lokhu ezama ngamandla wonke ukuguqula imiphumela yokhetho olwenziwe ngolwezi.
Amazwe amaningi ikakhulu xa sokhangela ngeAfrika bazabuyisela into leyo eyenziwa ngoTrump.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kakhulu umsakazo. Kulabantu abafika phose ikhulu 83 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala benomkhuhlane weCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi iningi labatholakale belomkhuhlane lo ngabantu abahlala koBulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu asebehlolwe kusukela ngombimbito lonyaka batholakala beleCOVID-19. Kunani leli abedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye 10,519 sebaphepha kumkhuhlane lo kwele Zimbabwe. Sokubhubha abedlula amakhulu amathathu lamajumi amane 341. Ukuze sizwe okuningi ngomkhuhlane lo, u-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Dumile Ncube oke wahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo okokuqala ngakakutshela ukuthi wahamba njani. Umkhuhlane ukhona, abantu abakunanzeleli ukuba khona komkhuhlane lo indana yonke nje lapha koBulawayo eZimbabwe zonke. Kodwa mina njengoba ngilapha koBulawayo engiza kutsho ukuthi lapho esihamba khona njengoba sesisimile esigcono lapho okugada khona abantu kule Greens supermarket kulandane okwenzakalayo. Wonke umuntu khonapha abanye ababona abanamamask bayazihambela kuphela. Mina kwakubhujiwe eflatini engihlala kulo. Sahamba sisiyakhulumisa imfa yayisuke eGoli lapho esathatha khona igcikwane leli ngoba sabanjwa saba yisibili emaflatini lawo ecouncil saba yi-16 abantu abadala then abantwana babangu-10. So it means sasiyi-26 esasibanjwe leli gcikwane. Engakuzwayo ngibanjwe leli gcikwane bengakangibambi. Ngaqala ngagula ngatshaywa likhanda elalinzima, isifuba sami saba nzima njengomuntu ogijima obegijima obegijima imarathoni ngathi obegijima ngakhefuzela kwaba nzima ngaluza ngangabi le power kuma-joints ami. Ngihlala ngiwumuntu odiniweyo lazi ngangasela appetite ngingasela test kodwa hhayi ngokuzwa ukuthi kumele umuntu azisize njani ngase ngisenza lokho kuthiwa ngikufutha ukulihlafuna ijinja legalikhi nokunatha amanzi elemoni agudumalayo. Hayi kwangisebenzela kakhulu.
Wathi selibanjwele abanjwa njani itesti le yenziwa njani bazi njani ukuthi umuntu okwazi ukuthi upositive unawo umkhuhlane kwawuhambe njani?
Kulo makhelwane owathe egulile njengomuntu wayelezimali zakhe wasezihambela ngabona ematadei ukuthi bayemcheck ukuthi ulawo bayemhlola ukuthi ulawo yini umkhuhlane lo kuthi akuyini okumenzayo watholakala ukuthi hhayi upositive. Asokuthiwa hayi amalonke emafletini lawa omathathu wahlanile injani wahlanile itest. Babuya bazotesta abantu bazosihlasela sonke nje ama-results angikhona aphuma ngemva kwensuku ezine ephuma e-positive and babedingadinga esiphuma esi-positive laba ababe-negative abazange babalande.
Soselisezwani ke lapho abalaleli bafuna ukwazi ukuthi kwasosenzakalayo
owenzakala lapho-ke sitese ama-results esebuyile. Actually besitestile kwathiwa sihlale ezindlini singaphumi simelele ama-results. Sahlala insuku lezi ezine simelele ama-results ukuthi aphuma athe ebuyile ama-results besifonela besitshela ukuthi i-ambulance iya emile phansi ukuzolithatha lapho selisiya e-quarantine center elangeni. Sahlala sibili i-7 days elangeni e-quarantine. Kwakumele ukuthi ngasahlala 10 days but ama-results aphuza ukuphuma bona bathi babala i-quarantine from the day utestile ngosuku otheste ngalo manje na sase sihlalile 4 days so sasala kodwa sasala 7 days e quarantine center lapha elangeni sihlezi elangeni sasikhi ukudla kodwa okwakukubi kwakuyikuthi ukudla kwangkhona babengazange babe basikuze ukuthi i-diet yenu kumi njani sasikhiwa nje njengabantu abasejini ukudla ukuthi namhla liyaphiwa ikhabishi elamatemba isithwale sekhabishi lamatemba ntambama lizadla futhi isithwale sikamatemba sasekuseni livuze amaserezi emini besengo-ten selinathi sitiye eleshugabhili isinto esesugabhili amaqanda afrayweni sasesichinga thina ukuthi lisifrayelane amaqanda ngembiza ezingekho thini sesitshele ngabanye abasebenza khona lapho ukuthi hhayi amaqanda lingavumi balifrayele wathini bawabhoyile ngoba izinto ezisetshenziswa lapha kazihlanzekayo ye sahlala insuku eziyi-7 sikhona lapho kwakungamnandi ngoba akula entertainment akula network akulani sasihlezi kuphela obaba
siyalilindwa yini
hhayi khona amapolisa kodwa njengabantu esibamba umthetho azange sibahluphe ukuthi kesifuna
wena wabanjwa konke lonkosikazi
mina ngangilo nkosikazi last born yami ele-10 years
la yayi-positive
yayi-positive
lapha lizwe umnumzana Dumile Ncube ohlala koBulawayo ubexoxa lo Ezra Jesus Banda kwe-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asiphoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana e-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Uyaxokozela emhlanganweni webandla le-MDCT owe-Extraordinary Congress owenzelwa eHarare namuhla okukhetha umuntu ozangena esikhundleni esethiwa nguMoyi uMorgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Baxabene kakhulu abasemhlanganweni lo owenzelwa eHarare International Conference Center kulandela ukukhitshwa kwamanye amagama kugwalo lokuvota olwe-MDCT. Amagama amaningi akhitshwe kuvoters roll ngawabantu abadabuka koBulawayo kuntshontshwe lolunye ugwalo lokuvota oluhluthunwe kwabavotisayo loba nje lugcine lutholakala kalusasetshenziswanga ugwalo lolu kusesatshwa ukuthi amagama okuvota abeselotshwe ngendlela engaqondanga kuvotelwa abancintisa ukuba ngumongameli webandla leli ababalisa unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Elias Mtsuri lomnumzana Morgan Komichi. Omunye wabala magama akhitshwe kuvoters roll mzana anyway mlotshwa
amabizwethu kawakho kuvetha zona like njengedistrict yami iphela ndawo ampuphuma amabizwethu kawakho la yabona thina singama-chair men angkhona don't know why sesicabanga ukuthi mhlawumbe udakidaki sengene lapha sesitshontshela sefuna ukutshontsha la yes thina sivela koBulawayo size le nto yethu sizoyithatha into yethu sibuyele la ekhaya yes lapha ngomama
omunye njalo ovela koBulawayo obe ngu-election agent umnumzana Lungani Ndebele laye obesidla amalahle
njengoba ama-authorities wonke khona kumele benze iplan ngoba thina siyeke sikuye all the way silande uzobona amanyala lawo esimele mina sibuyeleni na ukuthi amabizo abantu kawakho abazovota
kodwa unkosazana Lwazi Sibanda ngomunye wabathakazelela ukuqhutshwa kokhetho lolu.
Namhlanje siyajabula sifuna ukwenza ukokhetho omthandalo nyama yembongolo khetho omthandalo mina elami ibhiza ngiyazi liyaphuma ngosuku elami ibhiza vele ngihamba lo mama okungala mama khona ku
omunye wabancintisa kukhetho lolu unkosazana Thokozani Khuphe uthi oqakathekileyo ukuthi benze ukhetho lolu belandela imithetho yelizwe.
Angilethemba lokuthi abantu khathi sinxa bekhetha umuntu kabasoze bakhangela ukuthi umuntu ungumama kumbe ungubaba, umuntu uliNdebele kumbe ulishoni. Ngokuthi abantu kabadli khona lokhu, abantu kufanele bekhangele umkhokheli ngomsebenzi wakhe awenzayo, ngokuthi bafuna umkhokheli ozabakhokhela, ozabenzela izinto ukwenzela ukuthi abantu kube lenguquko, abantu kube nempilo ezinhle, abantu bebe lemsebenzi lokuhle ezindlini zabo, kube lezi bhedlela ezinhle lezikolo ezinhle.
Sebethiye indlebe abantu bemelele ukuzwa ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu. Bekulokhu kubalwa amavoti ngesikhathi sisiya emoyeni. Kusenjalo ngesikhathi kuqhutshwa lolu khetho, amapholisa ohlangothi lwe-law and order abophe umgcinisihlalo weZimbabwe Diaspora Forum ohlala eSouth Africa, umnumzana Sox Chikowero, obedingwa phezu kodaba lokudutshulwa kuka-Alikani Manjengwa owaye ngomunye wababe ndoloza owaye ngumkhokheli waleli bandla uMoyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele Studio 7 mise Harare, ngimumevis Gama.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngengozi lokunye okuthiyeneyo olwe Civil Protection Unit lukuthi abantu ezabelweni seManicaland kumele baqaphele izulu lesikhukhula iTropical Storm Jalene elakho ukuna kuleyo ndawo. Uhlangothi lolu luthi izulu leli lizakho ukubhidliza izakhiwo njalo libulale abantu. Abasiza uzulu bathi sebelungiselela ukunceda abantu izulu leli lingana kuleyo ndawo. Umongameli Donald Trump uzama ngamandla wonke ukuthi kuguqulwe impumelelo yokhetho ezabelweni ezikhathekileyo okwanqoba khona uMnumzana Joseph Biden webandla lamaDemocrats ukhetho olwenziwe ngolwezi. UTrump wethula imibiko eminingi enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi sokumele idala leSenate livimbe ukubalwa kwamavoti ayenziwe e-Electoral College aveza ukuba uBiden unqobe ngamavoti edlula amakhulu amathathu 306 kwathi uTrump wathola amakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebiwa ngamaDemocrats eGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin. Lezi izabelo owanqoba khona uBiden. UTrump wanqoba ezabelweni lezi ngomnyaka ka-2016. Bamangele abanye abantu abadabuka eZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika. UMnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF uthi okwenziwa nguTrump kulakho ukwenzakala kwamanye amazwe.
Uzashiya umumo omubi kakhulu ekutheni abantu baza amazwe amaningi ikakhulu xa sokhangela ngeAfrika bazabuyisela into leyo eyenziwa nguTrump ukuthi ye lithi nama-elections ayarigwa ingane lina lani lithi arigiwe ngapha e-America. So isiyingoma le esizahlatshelwa ngumuntu wonke ukuthi ama-elections arigiwe njalo isisenza njalo umumo lwana ukuthi ama-Americans wona vele kade esenza wona i-champion ze-democracy. Sokubalimazile sebebhazale balele phansi i-America ilele phansi ngesisu ngokuba yingcitshi kweze kuba yisibonelo somhlaba ekutheni bona yibo abakhangelele ukuthi babe yibo abayisibonelo somhlaba wonke jikelezi. Ngokunjalo vele kuzalimaza izinto eziningi loko kuyinto okaTrump okuthi ama-elections a-America arigiwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Melo Sidube.
Kwenziwa ngoTrump sokufana nje lokhetho lwaseZimbabwe luko-2008 lapho ubaba Mugabe wayedliwe khona, luka-2018 lapho umnanga Gobe edliwe khona umfana omncane Chamisa. So akusimangazi msakazi, kuyafana nje akusethusi lokho, asiqali ukukubona lakithi uma-Afrika kwenzakala. So asiyinto engasethusa nje, sibukile nje uTrump udliwe nje.
UMnumzana Paul Ndlovu odabuka eFilabusi esabeleni seMatoreni South udane kakhulu ngokwenzakala kwele Melika.
Mina indaba eyenziwa nguDonald Trump le yokuthi abelokhu ezama ukuguqula imphumela yokhetho, ngibona ngazathi akungcwelisi yena nje kuphela but ungcwelisi iAmerika yonke, ngoba iMelika lilizwe elaziwa ngokuhamba phambili ngokuthi kulandelwe intando kaZulu kwenziwe izifiso zabantu. Pho ke abantu beMelika bakhulumile bakhethile umuntu abamfunayo, ongawukuthi yena kumele amukele ukuthi hayi abantu bazikhethele ngendlela abafune ngakhona. Ma yena esafuna ukuqhubeka ebe ngupresident wamele ngahamba ehlala phasi lebandla lakhe wabone lapho amaphutha awayenzile, ngoba vele uyawazi yena amaphutha akho uTrump ukuthi umoshe kuphi la kuphi la kuphi, uyazi akudingeki lokuthi adinge ukutshelwa ngabantu. So ngicabanga ukuthi kahloniphe imithetho, kahloniphe imiphumela yokhetho, kahloniphe abantu be-America, abayekele hand over ngendlela enhle iphawa kumnyenza America, ngoba umnqobile kahle impela la makhothi eMelika ngiwatshayela ihlombe ngoba akafani lawe Zimbabwe ukuthi ahamba lebandla liphi elibusayo noma lidliwe bathi liwinile. So iMelika ngizama ukuthi mhlambe ngichaza ukuthi lilizwe elilomthetho, yikho ubona amakhothi ekwazi ukumlahla.
UMnumzana Bandamoyo owemadabe endolwane esigabeni sebulilima West uthi uTrump sokumele aphume esikhundleni.
Okwenziwa nguTrump lokhu kutshengisela ukungathandi idemokrasi ebantwini emhlabeni wonke. America ilizwe likhulu kakhulu, akufanelanga uyakwenza lokho uDonald ngoba ufundisa amanye omongameli ukuthi impela lokho akwenzayo njengabo zibaki babona kusho ukuthi kulungile njengoba siyabazwa noma bekhuluma ukuthi yanti liyabona ukuthi e-America kwenzakalani. Kube futhi kurayithi ingane uyafuna ukuthi ebekwazi kuphela ukuthi kajontshelwanga karigwanga, kodwa lokho akwenzayo hhayi, mina ngowami umbono, hhayi umbona ngani uDonald khona into mpela ayifundisa into engalungayo.
Abalandeli bakaTrump abaningi bacabangela ukuthi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats. Akunabufakazi obuveza lokhu ngoba amadale amaningi alahla okwaphanyekwa kuwo libandla lama-Republicans. Singangeni kusigaba esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sokulabantu abedlula izigidi ezingamajuma ayisitshiyangalombili 80 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million sebebulewe umkhuhlane lo. Abantu bavota kukhetho lukamongameli namhla kule Niger. UMnumzana Mohamed Bozoum ukhangelelwe ukuba kuzakhethwa ukuthi angene esikhundleni esithiwe umongameli Muhammadu Isofu. Sina sizwe ezamasiko. Namhla kuhlelo sixoxa ngenkaba. Kambe iqakatheke kanganani inkaba yomuntu esintwini? Sixoxa ngodaba lolu lonkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko yesintu.
Linjani balaleli? Ukulahlwa kwenkaba kuqakathekile kakhulu. Inkaba ungayinanzelela kahle kahle inguwe uqobo lwakho. Umuntu angathatha inkaba leyana ayisebenza ngendlela afuna ngakhona, uyakwanisa ukuba yinto nje impilo yakho yonke, cause leyana into inguwe uqobo lwakho. Isingafulathisela into eziningi kakhulu empilweni yakho, so kusiya ngokuthi wena umuntu lo uyisebenze kanye. Iqakathekile yona impela, ayifuzanga nje ukuthi iphonge kuba into nje ephonge kube kwegcikini. Kulabanye abafake egabheni bavale, kulabanye abalahla ngemva kwesiphala bayigebhele phansi, kulabanye abaphosayo nje emasimini. Kulahlwa ngendlela ezijiyeneyo kakhulu.
Kungenzakalani nxa ukuthi umuntu engabamba inkaba ngendlela engayisiyo?
Kulaba ababekayo ezindlini kuthola ukuthi kuthiwa ifakwe egabheni izanyamalala, yona iyanyamalala angikwazi ukuthi yabishiye ngaphi. But manje ingathikwa naphana omunye umuntu abuyayithatha ayayisebenza ngendlela afisa ngakhona. E-Africa sisazi kakhulu kuloyana rather than ukunotha. So umuntu angabuyayithatha ayayisebenza, ayenge akusebenza ukuthi unokuya kusebenza ukuthi uthwale nzima elder ube ngiyinto nje iyabe vele kuqedile ngoba yiyo inguwe. That is why kuqakathekile ukuthi ibe le ndlela elahlwa ngakhona. Ezinye zilamasiko abanye abantu balahla ngendlela abalahla ngayo ngesiko labo. Ungayilahla ngaleyo ndlela ekungafanelanga uthole ukuthi umuntu wakho akabi right, abanye bayagula, into ezinjalo nje. Ngiyabonga.
Udaba lwethu luma lapha kwalamhlanje. Besixoxa-ke lo nkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asikhangeleni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sabatsha silo Mike Wobe.
Lingale tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje mhlaka 27 December 2020. Igama ngumaigobe. Namhla kuhlelo silojingani Shoko owenhlanganiso yezinasu Zimbabwe National Students Union. Sikhangela udaba lokuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani kwezemfundo.
mnumzana Shoko ngiyakwamukela kuhlelo lwethu njalo.
Ngiyaphila kunjani baba?
Ah ngiyaphila ngiyaphila bafoti. Ngifisa ukuzwa umbono wakho sikhangela umnyaka ka 2020 sikhangela indaba zemfundo elizweni. Ubona ngani intsha ihlangene ngezinto ezinjani kulomnyaka?
Okay, ngiyabonga bafungu umbuzo lo. Ah 2020 belive bekungumnyaka ongikade ongekho lula. Njoba sikhanise sibona ngomkhuhlane we-COVID o-affecte amazwe wonke sijelele. So singathi thina eZimbabwe njengabafundi bekunzima. Sine sibona evini umnyaka usuyaphela sibona abafundi kade bebhala imihloliso yabo bebhala le confusion ingacacanga. So singathi thina ukufunda kahle kahle elizweni lakithi eZimbabwe akuzanga kwayenzwa ngendlela eyiyo abafundi kade bebona ukuthi bengafunda bephumelela kahle ngempumelelo yabo emihle. Siyabona njalo futhi ukuthi even kuma-universities indlela kade ama-online lectures kade yenzwa ngayo it was just a norm kuphela ukuthi kuyayenzwa, but eqiniseni on the ground bekungela into enjalo esingathi khona i-online learning.
Sikhangela udaba lomkhuhlane igcikwane le-COVID-19. Nxa sisikhangela ezemfundo, ubona ngani igcikwane leli liphazamise impilo zabafundi na? Njalo njengoba ezinye izikolo zisanda ukuvula, ubona ngani ukuphazanyiswa lokhu kusaqhubekela phambili na?
Ukufunda kuphazanyisiwe ngempela, ngoba sibonile ukuthi abafundi bona from primary level up to tertiary education abazange benelise ukuthi bethole ithuba lokufunda kahle kahle. Bafunde kwamalanga amalutshwane umkhuhlane lo wafika, njalo sithe sokuzanywa ukuthi kuvule isikolo. Siqinisa sibona ukuthi labo abafunda ezikoleni ezingani ziphakeme, ezingani zibhadala imali eningi, abasithi khona ngama-private school, yibo abengani bafunde kahle ngoba i-online learning yabo ibikhona sibili. Njalo ngenxa yezimali abazibhadalayo eziningi kuma-private institutions bebenelisa ukuthi benikwe i-material ekwanayo usingathi khona i-data ukuthi bafunde. Kodwa anyone jikelele nje from any other institution from the poorest places sibonile ukuthi akunakufunda okwenzekileyo. Njalo even lanamuhla sikhuluma sinje khonapha sananzelela ukuthi umkhuhlane lo we-COVID ulokhu u-affecte ukufunda. Njalo izikolo eziningi failed to adapt and adjust to the situation. Eqinisweni ukufunda eZimbabwe akuzanga kwayaba khona ngo-2020.
Hayi, silukandaba, sithanda ukubonga uJengani Shoko owenhlanganiso yezinasu ngokungena kuhlelo. Lawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nxa ungumuntu ongisakhulayo, phosela phela amazwi akho, ngiyakunxosa. Awusitshele ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani. Thumeza umbono wakho ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyizi lukandaba olebalulisayo. Ngiyenjabulo, igama lami ngumayigobe. Mthakazi omuhle, zimbapho omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMike. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kohlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thambe Kosintimkanhla. Uziphatheleni mfundisi.
Siyahlana sihlobo esithandekayo zenkosi, sihlana ngesonto lokugcina lomnyaka ka-2020 njalo sivela ekhisimusini. Namhlanje ke siza ke sikhangele ngomnyaka lo ozayo lalo odlulayo. Ke sibale encwadini yamtshumayeli isahluko sokuqala indima yesihlanu, umtshumayeli 1:5. Ilanga liyaphuma, ilanga liyashona, lishesha ukuya endaweni yalo lapho liphuma khona. Zinkosi ezithandekileyo, umnyaka singawufananisa lelanga eliphumayo sithi sekusile, lithi nxa selingapha selehlile sesisithi selisiyatshona. Umnyaka uqala ngozibandlela uyegqitshwa ngumpalakazi, kuqaliso omunye ngozibandlela olandelayo usiya komunye umpalakazi, njalo njalo. Sikhangeleke lumnyaka esivela kuwo, ubusithwaleleni, senzeni, siboneni? Kuyini esingakuthatha sithi lesi yisifundo esisitholileyo eminyakeni ka 2020? Okuhle singakwenza kube kuhle njani ngo 2021 ukwenzela ukuthi impilo zethu ezabanye sibathandayo lesihleli labo zibe ngcono. Okubi okwenzakale empilweni zethu njengabantu, njengemndeni, njengomphakathi, njengesizwe, yikuphi okungamelanga kuphindwe? Ngiyazi ukuthi abaningi bethu silaloko kuthiwa ngama-resolution, izinqumo esizithathayo ukuthi nxa umnyaka uphela kawuphele, ngomnyaka ozayo ngifuna ukwenza lokhu lalokhu lalokhu. Khathesi kumele yilowo lalowo akabuyele emuva abone ukuthi kambe akwenelisileyo kade usemandleni akhe kuyini. Kanti njalo kuyini okwenza ukubana izinqumo zeminyaka leminyaka zingafezeki? Abaningi bethu sizabona ukubana sizasola, sikhombe iminwe ebantwini lentweni eziningi ngokwehluleka kwethu. Kodwa ke umuntu ongumuntu kaqalise azihlolela ngaphakathi ukuthi lokho engithi ngizakwenza ngizakwenelisa yini, ngilawo yini amandla, ngilakho yini ukuthi ngiziguqule mina njengomuntu xa kuswelakala ukubana ngitshintshe ngiguqule ukwenza kwami ukuze umnyaka lo ozayo ube ngcono. Wehluleke ngaphi ngo 2020? Wenzeni ngempilo yakho? Angitsho izinto ezidingwa imali, imali vele sezoyafa yaba khona, kodwa zikhona izinto ezingafuna imali, izinto ezinjengokuthembeka, izinto ezinjengokuhlalisana kuhlela abanye, izinto ezinjengokuthanda abanye abantu, izinto ezinjengokubekezelelana, ukuhleka nje, ukuhlala nje uhlela abantu libingelelane lingakhangelelanga ukuthi uzazuzani kubani. Yizo izinto okumele nxa umnyaka luphe ela uzama ukuthi wena uzenze zibe izinqumo zakho zika 2021 nxa uNkulunkulu ekugcinile. Kasikhangeleni, sinanzeleleni ukubana impilo izikhathi eziningi siyazenzela yona thina. Ekesekeleni ukusola, siphakameni senze lokho okumele sikwenze ngamunye ngamunye. Okukhulu ukubana ingqondo zethu lenhliziyo zethu kaziguquke, zenze u 2021 abe ngumnyaka ozawuba ngcono nxa uNkulunkulu sigcinile. Sisole okubi, siphakamise okuhle. Imicabango etshayileyo, egobileyo, ibe khatshana lathi. UNkulunkulu asinike imicabango ezakwakha thina ubuntu bethu, imizi yethu, imindeni yethu, ilizwe lethu, phosa umhlaba wonke. Singabanjalo sizananzela ukubana umnyaka ka 2021 ungaba umnyaka omuhle kakhulu. Ngakho ngithi kini lonke, Happy New Year 2021. UNkulunkulu aligcine, alinike impilo ende, siwubone lo umnyaka siwugqiba singabaphilileyo. Amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya, silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo.
Mina igama lami ngokwesilathi moyo, ngizalelwe eSiganda, ngakhulela eSiganda, ngafunda eSiganda. Kuba manje ngisetsholotsho ngokuhlala sathutha eSiganda. Ngiqale ukucula ngo-2015 nginama-albhamu awu-4. Elokuqala lithi Bayovuma, elesi-2 lithi Unemagic, elesi-3 lithi Ejele, elesi-4 ileli lithi Dear President. Zamanje umculo wami ngiwubona umculo ongisa phambili kakhulu, ngoba abafowethu ngapha e-South Africa bayazama ukuthi bewungithengele, kanti lalo babethenga nje kancane kancane, kodwa bangithengela kakhulu abafowethu, bangisapota njalo bangikhuphula njalo bangiqinisa ukuthi hayi mfowethu, qhubeka usiya phambili, senzele okuhle, uthuthukise isizwe sakithi. Ngendlela okungakhona mbona umculo wami ungibeka kwelinye izinga elihle kakhulu, njalo futhi labalandeli bayanda okungisapota mpela. Angifuni ukuthi ngikhuluma amanga, ngiyabonga kakhulu mpela esizweni sikamthwakazi sonke, nabanye futhi abangasingumthwakazi abakumamela umculo wami ukuthi abaqhubeke bengisapota nokungijabulisa isizwe njengoba ngisijabulisa. Ngizohlala futhi bajabulisa, nenzela konke okuhle.
Oh, siyabonga kakhulu umculo wakho lo jahalakithi. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalisayo umhlifstu.